Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 12 ngomfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sina silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe ngumuntu obe ngumfo wethu, umuntu okade sazi umsebenzi wakhe njalo uthanda, umuntu okade senza umsebenzi wakhe engafukwa muntu okade senelisa ukuzithuma.
Abezemfundo kanye lozulu wakobulawayo bachaza imfa ka-Dr. Lawton Hikwa njengokulahlekelwa okukhulu hatshi okwemuli yakhe kuphela kodwa ilizwe lonke.
Angiboni ukuthi bekuqondile ukuthi umkhokheli webandla elinjenge-MDC elihlomthekayo liye lapho kubangwa khona isidumbu liye ngabanye bakhona abaphatheka ekungcwabeni lwesidumbu esinjalo.
Amalunga ebandla le-MDCT lozulu basola inkokheli yaleli bandla egoqela umnumzana Morgan Tswangirai ngokwehluleka ukuya emngcwabeni kamnumzana Thamsanqa Mahlangu obhophe ngeviki edluleyo. Intatheli zindaba ezizimeleyo eZimbabwe zithi sezidlela evalweni kulandela ukwethuselwa isikhulumeli sikamongameli Mugabe umnumzana George Charamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezemfundo kanye lozulu wakobulawayo lamhla baqhubeke bekhalela imuli yakoHikwa ngokubhubha kukaDr. Lawton Hikwa obefundisa ekolishini leNUST. UHikwa ubhubhele esibhedlela izolo ngemva kokukhala ngokungaphefumuli kahle. Uke waloba ikhasini lakhe leFacebook ngeviki ezidluleyo ngolwesine ecela abangani bakhe lezihlobo ukuthi bamkhulekele ngoba engezwa kahle. UHikwa uchiwe umkakhe unkosikazi Didekile labantwana abathathu. Abantu babuthene emzini wakhe eMorningside kobulawayo. Isidumbu sakhe sibikwa sizachiswa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko ekolitshini leNUST umnumzana Felix Moyo yena othi balahlekelwe kakhulu.
Yeah, inhlupho ezikhathazayo sibili zibonakele. Sina silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe ngumuntu obe ngumfo wethu, umuntu okade sazi umsebenzi wakhe njalo uthanda, umuntu okade senza umsebenzi wakhe engafukwa muntu okade senelisa ukuzithuma, azithuma ayihlakula indima yakhe azedlulise lapho ebesitheka ihlakula ayihluka khona. Uma simbekele isikhathi sokuthi khona lokhu sikufuna ngelanga elingaka, yena obekuletha lelo langa lingakafiki.
Lingamchaza lithi ube ngumuntu onjani?
Ngumuntu othandekayo, ube ngumuntu obesenza umsebenzi wakhe ekhululekile, ube ngumuntu obesenza umsebenzi wakhe echelesile.
Ukuyini elingathi kuzasilela ngendlela ebeliphila ngayo ekolishini leNUST ngokudlula kwakhe?
Ube ngomunye welunga lethu kusenior management, isiphetho sakhe sizabonakala. Ube ngumuntu othanda umsebenzi wakhe, athande labantwana bayo akade bafundisa. Nxa bekhuluma ngokuthi ubebafundisa njani, mbalisa lalabo asebaqeda izifundo zabo, bambalisa njengomuntu kuza kuba nzima ukuthola omunye onjengaye. Yikho isikhexo sibili siza kuba khona esikhulu.
Amalungiselelo omngcwabo selilolwazi ukuthi kuyahamba njani?
Amalungiselelo sazi ukuthi khona ngolwesithathu kuza kuba le nkonzo yokumvalelisa ecaweni ele-Anglican emangweni wangakibo khona ngale Morningside. Angikabi lebizo lecawe lakhona, kungaphela abantu bazachitheka ngoba abemuli basitshele ukuthi uthe yena kafuni kungcwatshwa engcwabeni kodwa ufuna ukuthi khona umzimba wakhe uyetshiswa.
Lo ke ngumnumzana Felix Moyo, isikhulumeli sekolishi leNational University of Science and Technology, ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje amalunga eMDCT loZulu sebesole inkokheli yaleli bandla egoqela umnumzana Morgan Tswangirai ngokwehluleka ukuya emngcwabeni wesiphathamandla saleli bandla njalo obe ngummeli wenkulumane edalela eParliament umnumzana Thamsan Nqamahlangu. UMahlangu obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe ngomgqibelo kulokulwisana phakathi kwemuli yakhe. Lanxa uTswangirai ubehambile kobulawayo kasayanga kasahambanga lobukhokheli bakhe baleli bandla ukuyangcwaba uMahlangu ngoba besithi besaba udlakela obelukhona phakathi kwemuli. Umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wamalunga eMDCT amalutshwana ahambileyo. Amanye amalunga ebandla esingeke sawaveza amagama awo ayamsola kakhulu uTswangirai esithi wenze ihlazo kanye leziphathamandla zakhe. Kodwa umqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi bebengafuni ukungenela empini yemndeni yakuMahlangu.
Engingakutsho lapha okuqakathekileyo ukuthi nxa ungabona abantu bezimuli bengazwanani lapho kufe khona umuntu esintwini sakithi kuvele kuyazila ukuthi uhambe uyeba ngomunye wakhona ophatheka ekufeni okunjalo. Ngoba ngesintu kuthiwa ungabona izimuli zisilwa zithwalelana imkhonto lapho kufiwe khona zihlatshelelana ingoma ezingaqondanga zitshaya ingungu kuyabe kule ngozi. Ngesintu kuthiwa ingozi nesishona kuthiwa ingozi ngesintu kuthiwa luzimu kuyabe kulozimu. So angiboni ukuthi bekuqondile ukuthi umkhokheli webandla elinjenge-MDC elihloniphekayo liye lapho kubangwa khona isidumbu liye ngabanye bakhona abaphatheka ekungcwabeni kwesidumbu esinjalo. So ngalezo sizathu-ke sikubone kuqondile njalo lo mkhokheli ukubone kuqondile ukuthi hhayi kungangcono lezo zinto ezenzakalayo okulwisane nokungaka okwezimuli kwenzakale iphathi ingaphathekanga likho lokho njalo kungaphathekanga umkhokheli wephathi okungenza ukuthi kube lihlazo ebantwini kanye lesebandleni.
Elithi lina bekungaba le ngozi kubani uTswangirai kumbe ubukhokheli bebandla bube khona endaweni enjalo kodwa abanye bathi abantu abafana labo Chamisa bebekhona kodwa akula ngozi yenzakele.
Well, ingozi yesintu untungameli kufanele uyibone kanje. Nxa ngikhuluma ngengozi kangitsho-ke ingozi i-accident oyaziyo emota ezishayanayo kumbe ebhewukayo. Kodwa ngitsho-ke ngikho ngikufake ngesintu ngathi luzimu. Ngoba-ke labo abahamba beye lapho okunento engcole engako, hhayi lokho angeke ngabaphendulela ukuthi sizatho bani abahambe bayakwenza ngaso. Uzwisisa bani indaba yangikhona abakwenza kwakwenza ngaso. Njalo kubandlulula bani abakwenzayo ukuthi babekwazi ukuthi lo ngumzali oqondile lo ngaqondanga. So ukuthi ngingabaphendulela-ke hhayi kuba nzimanyana kodwa masikhulumela ibandla-ke ukuthi njengebandla-ke hhayi sikubone kufanele ukuthi hhayi nxa kulo bubi obungaka kulo hlazo elingaka asingake siphatheke njengebandla kumizuko.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe umqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Intatheli zindaba ezizimeleyo eZimbabwe zithi sezidlela evalweni kulandela ukwethuselwa isikhulumeli sikamongameli Mugabe umnumzana George Aramba othi sokuzamele zifakelwe imigoqo. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki ambalwa uMugabe laye ethe kuzamele intatheli zindaba zifakelwe imithetho elukhuni ekulobeni ngokwenzakala kubandla leZANU-PF ngoba ziloba amanga. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yethule umbiko osola uTsharamba ngalokhu. IMisa ithi uhulumende usefuna ukuvimba ukulungisiswa kwemithetho ukuze ihambelane lekusisekelo sombuso welizwe. IMisa Zimbabwe iphinde yathi uTsharamba ufuna ukuvimba ukwethulwa kogwalo olumumethe inhlolisiso yokusebenza kwentatheli zindaba elizweni e-Information and Media Panel of Inquiry kumbe i-IMPI. Lolu gwalo lwethulwe ngobe ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo ekuqaleni komnyaka. Sixoxe le ntatheli zindaba esebenzela iphephandaba elizimeleyo umnumzana Kholwani Nyathi ngalolu daba.
Nambongani into ekhathazayo kakhulu ngoba kwande ukuthi ngaba le nkulumo enjalo kwenzeka into ezinzi kakhulu impathele izindaba. Impathele izindaba esikhathini zayo ezivotshwe nxa ukuthi abantu abakupolitiki bekhulumeka bekhonona ikakhulu abakuhulumente. Impathele indaba ziyake zande ukuthi zivotshwe kumbe zihlukuluzwe ngabantu bamabandla ekushiyeneyo kumbe ngabomthetho.
Sizwa abanye abafana lomnumzana Jaramba besithi bona intatheli izindaba sezihlasela abezombusazwe kungasakhathelekile ukuthi ngabe MDC kumbe ngabe ZANU PF, yikho ke baza bambana bona bezombusazwe bethatha amanyathelo. Uthini wena lo?
Umsebenzi wentatheli izindaba ukukhangela isizaza kakhulu owenziwa nabantu abaphathe ngezombangazo laba uhulumente esingathi to criticize and evaluate what they do. Uma ukuthi uCharamba ukuthi intatheli izindaba esezisenza njalo ukuthi esezenza umsebenzi wabo, umsebenzi okufanele ziwenza ngemfanelo. Asonto ukuthi songafanele ukuthiwe abantu sebengalwa ngokuthi intatheli izindaba esezenza umsebenzi wabo. Asomazwi amahle kakhulu ngoba siyazi ukuthi uma sebekhuluma njalo kuyasho kusenzakala njalo. Asikhangelele ukuthi uhulumende ikakhulu ngemva kwe-constitution entsha ukuthi singabuyela kulapho esasivele esisuka khona lapho intatheli izindaba ezazihlukuluzwa khona. Ukhuluma onjalo kutshengisela ukuthi kufanele sinanzelele ngoba abantu labo esikhuluma ngabo benelise ukuthi benze anything, kungenza ukuthi benze imithetho ibe nzima kumbe abantu abanjengabomthetho uhlukuluza intatheli izindaba.
Lo ke ngumnumzana Kholwani Nyathi, intatheli izindaba esebenzela iphephandaba elizimeleyo, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lokhe kumemetheka uxokozela kuZANU PF lapho abalandeli bomsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa abathi ulelungelo lokuthatha isikhundla sikamongameli Robert Mugabe engachiya umsebenzi. Bathi hlekana labazibiza ngokuthi i-G40 elilabantu abanjengomnumzana Xavier Kasukwere lo Professor Jonathan Moyo liyaziphuphela nxa licabanga ukuthi uMnangagwa kasoze athole lesi sikhundla. Abalandela udaba lolu bathi okwenzakala kuZANU PF kungenza ukuthi ibutho lelizwe amapholisa lalawo awensitha ahluthune umbuso kufakwe umuntu wabo esikhundleni lesi njengalokho kwenzakala eTanzania. Amabutho evuyo lezandla aze asuse umnumzana Ndabaningi Sithole esikhundleni ngomnyaka ka-1975 kulandela ukubhubha kukaHerbert Chitepo eZambia. Omunye walabo abathi uMnangagwa ufanele ukungena esikhundleni ngumnumzana Energy Mutoli, isiphathamandla seZANU PF eMashonaland East.
There is a speculation that this a grouping calling itself G40 would like to stand in the way of Comrade Mnangagwa.
Kuzwakala ukuthi kulalabo abazibiza ngokuthi yi-G40 abafuna ukuthi umnumzana Mnangagwa engangeni esikhundleni lesi. Ungakhangela phakathi kwabo bonke, akula oyedwa ongaba ngumongameli. Khangela ubone uProfessor Jonathan Moyo angeke akhokhele ihlekana labantu kubandla leli. Kuthi-ke umnumzana Kasukwere wakhethwa ngumongameli ukuthi alungise ibandla leZANU PF.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kungenzakala ukuthi ibutho lelizwe lingenele kudaba lolu lungaqhubeka lumemetheka. Enye yazo ngusikhwicamfundo Sabelo Gatsheni Ndlovu osekolitshini le-University of South Africa oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kunobudlongudlongo obukhona buyabonakala emehlweni womuntu wonke and ubudlongudlongo lobu bungamandla and indlela obuhamba ngayo yikuthi nga upresident engafa namhlanje okusasa ilizwe silibona liwela emanyaleni amakhulu ngokuthi akukaqondakali ukuthi ngubani ozathatha amandla and lokhu kuzaba kubi kakhulu ngokuthi lamabutho lawo engagcina esiba lesandla kule into ekhona. Siyakhumbula ukuthi ngemigagawo ingama-1970s kwaba lento enjalo, amabutho iwagcine esenza imigagawo declaration, iwagcine efaka umgaga ukuthi abe khona. So mna mbona i-situation kungathi kuzagcina kunjalo, amabutho azagcina nguwo obhekwa ngamabutho nguye ozagcina ethethe.
Ye, mase sikhangela kathesi-ke kungazani kuvele njengoba sitsho ukuthi akukhanyi lokuthi kuyangaphi, kambe ongangena khonapho nxa ukuthi kungonakala kungabe kungumuntu onjani?
Umuntu ongangena ngokuthi ozadonsa amabutho kusayidi yakhe ngubani, but baningi. Umjuru umkakhe wayenguye usiphatha amandla wamabutho, so ngenxa yalokho amabutho akhona loyali kuye. Umnankakho bengu-Minister of Defence, kunamabutho aloyali kuye. UGrace Mugabe umkakhe u-Robert Mugabe nguye omkhulukhulu wamabutho la, kunabantu abaloyali kuye. So i-situation yakhona kuyadiphenda ukuthi ngubani ozakwanisa ukubadonsa together bavumelane ukuthi kungcono sifake yena, and akukakhanya okwamanje ukuthi ungaba ngubani lowo.
Pho-ke kuyadiwani khonapho-ke Mfokandlovu?
Okwamanje into esingayifisela ukuthi ngayiyenzakala ukuthi abantu bavumele ama-institutions abe yiwo adlala umdlalo omkhulu, ngoba ama-institutions siyabe sithi izinto ezinjenge-constitution zeparty, constitution yelizwe. Ngoba kungalandelwa kulokho siyakwanisa ukuthi siku-avoide lolu hluphe esingangena kilo, ngoba kuyaziwa ukuthi nxa umongameli engafela esihlalweni ngomthetho ngubani olandelayo, and lokho kukhona kodwa kukhanya engathi abawulandele okwamanje.
Lo ke ngosikhwica mfundo Sabelo Gatsheni Ndlovu obekhuluma le Studio 7 esePitoli kwele South Africa.
Ngolwesine mhla ka 15 Mfufu umhlaba unanza okwenziwa ngabesifazana emaphandleni ele International Day of Rural Women. Ngakho ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kwele Zimbabwe emaphandleni? Alike lisithinte ngocingo ukuze sizwe ukuthi linali ngapi njalo liphila njani. Loba ukusithumela iWhatsApp text message loba iaudio esingayidlala emoyeni. Loba njalo lithumele inombolo zenu zocingo ukuze silithinte kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. iStudio 7 ilethulela izindaba ezimqotho.
Hele Zimbabwe libikwa limanyene lamanye amazwe ngempela viki edluleyo ukunanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo abantu abaphila lomkhuhlane wengqondo ele Mental Health Day engomahuru emaswingo, lapho uhulumende akhuthaze ukuthi abantu abaphila lalo mkhuhlane bathole usizo njalo bengabandlululwa. Ukuze sizwe okuningi ngalo mkhuhlane, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo Dr. Joshua Sibanda, ingcweti kwezempilakahle.
Kule problem ehlukumeza ingqondo emuntwini wonke, kodwa kubuya kubizwe kuthiwe isifo sengqondo mangabe ukuhlukumezeka lokho kumbe isifo leso sesiphambanisa impilo yomuntu ekuphileni labanye kumbe simphambanise yena, esingathi ngesilungu if it interferes le day to day life activities zake. So until that happens kungabhekwa nje kuthiwe akuso umkhuhlane wengqondo. So singabuka isimo esenzakalayo emazweni wonke nje emhlabeni yokwehla komnotho umhlaba wonke ikakhulu ezweni lakithi eZimbabwe, nendlala nokuhamba kwama-families abantu beya kwamanye amazwe. Uthola ukuthi izinto ziyahlukumeza kakhulu abantu abavele beseduze kokuthi mhlawumbe ngesidanga okudalwa kumbe ngosendo lwabo baseduze ukuthi bengene esifeni sengqondo, begcine sebengena nje kalula ngoba kunama-stressors esithi ngesilungu, izinto ezibahlukumeza enhliziyweni zabo ezibenza begcine sebengene esifeni sengqondo kalula.
Amazwe e-Afrika agoqela ele Zimbabwe asewuphatha njani kathesi umkhuhlane wengqondo? Liyababona besiza kumbe balokhu behamba ukuthi beyelatshwe ngomuthi wesintu?
Ngihlezi ngisisho ezinhlelweni ezinye ezedlule ukuthi thina isizwe sakithi eseZimbabwe sibusisekile ngoba abantu ngathi bayazazi izinto, bafundile okwezinga elithile elidlula amazwe amaningi e-Afrika. Okungakuthi ezinye izinto lezi seziye zafinyelela nasebadaleni ababesebenzisa isintu kakhulu bayaphakamela abantu phezulu kodwa nje ngesintu kuyaye kuchithwe ukuthi umuntu uyazenzisa akasukume ayenze lokhu nalokhu ya kodwa izinhlelo eziningi ezifanele ukuthi ngabe ziyaxhasa kumbe ziyancedisa abantu ukuthi babekwazi nge-awareness yezifo zengqondo azikakhuphuki kakhulu nje ezwenikazi le-Southern Africa as a whole. Kodwa ngiyacabanga ukuthi njengakithi kuzaba lula ukuthi umthelela walokhu ube lula ngoba vele abantu ba-ready ukuthi bengazizwa iy'ndaba ezinje njengokuphumelela kwe-contraception nama-ARVs kuluphawu oluchaza lokuthi kungamani nje kube lula ukuthi abantu bekhuphuke ezingeni lokuzwisisa ngesifo sengqondo.
Hello ke ngudokotela Joshua Sibanda ingcwethi kwezempilakahle ubekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Okwamanje ke kesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weZimbabwe ubike ukuthi akaseyi kumisa uDokotela Walter Palmer welemelika phambi komthethandaba ngecala lokubulala isilwane esasibizwa ngokuthi Cecil. Umphathintambo wezemvelo unkosikazi Opam Chinguri utshele intatheli izindaba ukuthi ingwalo zikaPalmer ezokuthola imvumo yokuzingela zaziqondile ngakho ke yena akephulanga mthetho njalo akasoze abotshwe. Uhlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyano we-Europe lukhuthaze ele-Russia ukuthi lingahlaseli indawo ezingayisizo zamagandanga awe-ISIS kwele-Syria. Ele-Russia belibike ukuthi lihlasele indawo ezingamachumi edlula amahlanu kusukela izolo iphumisa imfanekiso yamavidiyo yalokhu kuhlasela. Kwezempilakahle lamhlanje abezempilakahle bathi bayemukela ngenjabulo ukwethulwa kohlelo lwe-Health Development Fund ngoba luqakathekile ukuphathisa ikakhulu abesifazane kanye lamantombazana lokuletha ithemba lokuthi iningi aliyikufa ekubeletheni njengeminyaka edluleyo. Okuningi asikuzweni kunothando Sibanda eseHarare.
UDokotela Nkazimulo Chuma okhangela umama abazithweleyo uthi uhlelo lolu luyaphumelela ngoba soluguqule impilo zabantu ikakhulu esibhedlela sakhe lapho okwakhiwa izindlu zokulindela ngemali le. Izindlu lezi uthi sezehlise inani labomama eliphelelwa ngumphefumulo lapho libeletha ngoba iningi belibulawa ngumango okumele liwuhambe lapho kungaba kubi selihelelwa. Iningi belithembele ezingqoleni lamabhasi ahamba kanye ngelanga obekusenza ukuthi ukuzafika ngesikhathi esibhedlela kube sezandleni zophezulu.
So khona kuyani ukuthi umuntu uyaphuza ukudinga usizo anti kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathese kumele ngesibhedlela kodwa engxomgwaqo seduze ukhatshana kumele dinga inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni amabhasi amekhaya amanye kayidlula insuku zonke. Uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala umgwaqo kawurayithi kayo soze ihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo kutho ukuthi umama lowo sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
Umnumzana Richard Mpofu uphethe isikolo sokufundisa abongi ababelethisayo eMathebeleleni South ukuthi uZulu abelolwazi ngokubeletha kwabomama okungela ngozi uthi kumqoka ngoba ukufa kukamama kubhidliza imuli yonke. Kuthiwa nje intandane enhle ngumakhothwa ngunina.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo. Ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngekhaya. Kumbe ubani lobani babelethela ekhaya kuzange kube lohluko. Laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu sibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Udokotela Chuma wengeze ngokuthi zikhona izizathu ezithile ezilokhu zesanqabela besifazana kuyabelethela esibhedlela okumele kuxoxiswane ngazo zilungiswe. Ukuswela impahla uthi kuyamvimbela owesifazana lapho eyangeka uyavela emphakathini.
Kusananzelela ukuthi kulezinye izinto esingathi ngesikhiwa zi-beyond our control. Okunye kuyabe kungama-family issues. Singakhangela umama ohlala yedwa ongeyokhangela abantu abakhe. Kuba nzima kuye ukuthi abe ezohlala e-mother's waiting home. Ngoba uyabe ekhangele ukuthi abantu abakhe bazasala begcina umbane. So ezinye izizathu esingabe sizithola yizo ezinjengazona lezo.
EleZimbabwe liphathekele inhlanganiso ezishiyeneyo ukuqeda udaba lokwendiswa kwamantombazana asemancane kanye lokuzithwala kwawo imizimba ingakakulungeli lokhu. Unkosikazi Magdalena Sgola ongumongikazi ukuthi inhlelo eziphathwayo kufanele ziqakathekise ukuvikela amalungelo amantombazana kukhulunyiswane lalabo abasakhulayo abaza bezithwele abanye abaleminyaka ephansi njengechumi lambili. Uthi iningi labantwana laba liyalimala lapho libeletha kumbe lilahlekelwe imphefumulo ngoba imizimba ingakakhuli.
Ingozi ikhona ngoba umntwana lowo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi so ngabantwana ababili anti yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lowo. Sibe sesikhangela ke lo mntwana ozalwayo laye uba sengozini ngoba umama wakhe kalalwazi oluningi.
Owazithwala esesemncane walimala ebeletha unkosikazi Thuwende Adams ekhuluma emahusekwa uphe ubufakazi bokuthi yena wasizakala ngemva kokulalela umsakazo weStudio 7 ukhuluma ngodaba lwabasakhulayo abalimala ekubeletheni ukuthi balakho ukusizakala.
Nekuthi kubva ipapo wethu yangu yakangotanga kungobuda yangu kufamba yayingobuda.
Le minyaka engu-17 ngazithwala kwathi isikhathi sokubeletha sesifikile ngaphuza ukuya esibhedlela okwenza ngalimala kakhulu. Ngaqeda iminyaka engu-19 ngisithi lapho ngihlezi kumbe ngihamba kumbe ngikhwehlela ingcekeza lomchembo wokuziphumela. Kuthe ngizihlalele ngoncwabakazi ngilalele iStudio 7 ngezwa kuthiwa kulohlelo lokuphathisa abesifazane abanjengani eshino esibhedlela yikho ukwelatshwa kwami.
Phansi kohlelo lolu uhulumende ukhangelelwe ukuphathiswa imali evele enhlanganisweni ye-European Union, i-Global Alliance for Vaccinations and Immunizations, kanye labohulumende weBrithani, iSweden le-Ireland. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqwe le-Highlanders lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni esigabeni se-PSL ngempelaviki. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le-Highlanders likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumashumi amathathu lanye 31 ngemva kokunqoba kwalo eledonko Sawmills, kodwa liyale lokhu likwindawo yejumi engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Chicken Inn lona eselilemiklomelo engamashumi amahlanu lanye 51 ngemva kokunqoba ile-Hawmine nge-2-1 ngomgqibelo. Kuthi ngemva kwalo kule qembu le-FC Platinum elilemiklomelo engamashumi amane lathoba munembili 48. Iqembu le-Dynamo selihlezi kwindawo yesithathu libe ngujikile obhanqa leqembu le-Harare City kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni, okutsho ukuba selitshiwa ngemiklomelo yesithupha liqembu le-Chicken Inn. Kundawo yesine kule qembu le-Triangle lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njalo eliyale lokhu lile miklomelo engamashumi amathathu lathoba munembili 38 ngemva kokudliwa nge-3 kanyalo iqembu le-Flame Lily ngesonto. Kundawo ezine ezingaphansi kwengalane kutholakala amaqembu athelecholocholo naye lile miklomelo engamashumi amabili lantathu 23 ele-Flame Lily lile miklomelo engamashumi amabili lambili 22. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami nguChris Gandeng. Ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.